akula kudla, asila kudla elizweni because of drought le esingene sesiphuma kuyo. Amshiya nanzele ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa liza kuna say in the next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badoke. Meaning ukuthi fire is within that time frame yokuthi that time iningi labantu liyabe selisilina. Okubuhlungu indlala enkulu kakhulu yiyo esiphakathi kwayo. Okubi kwakhona ukuthi leya siyo ndlala yabantu kuphela. I-South is full, ziyafa sikhuluma so. Njalo lokudla kwezifuyo akuthengeki. So it's really challenging ngoba kudala abantu bekunxa kule drought kanje bakhona ukuthengisa izifuyo badenga ukudla. Manje kathesi la sezitshayiwe izifuyo zankhona. Kubuye futhi lokudla akutholakali kulabo abangathola imali. So we are really caught up in a very, very, very big crisis.
Abantu yebo bangabelwa ukudla bayenelisa ukuthola lapha lalapha ya kodwa izifuyo okhuluma ngazo zona kazikho inhlelo yini zokuphathisa abalimi
zikhona kodwa ngendlela yokudula ngakho istock feed ayisibo bonke abantu abazangena phakathi kuhlelo yiyo ichallenge ekhona yebo abanye abantu sebengenile kuhlelo zama NGOs kanye lohulumende layo uyazama kodwa isibo bonke abantu abazangena kulezo nhlelo meaning ukuthi iningi lenkomo liza kufa.
Emadolobheni khona kuminjani ngoba sizwa kuthiwa abantu abaningi bayalamba labo bayaludinga usizo lokudla.
I-10 kg kade sizama ukuyithenga lapha is $15.50 and $60. 10 kg impuku is $15.50 and $60. Nxa ule cash ungayithola kubo $35-$40. Nxa ule cash. But nxa usebenzisa imali le emoyeni le $50-$60. Meaning ukuthi ayisibo bonke-ke abantu abakwanisa ukuthenga leyo mpuphu ngendaba zemali abantu abazifolayo emadolobheni. Bengikhuluma lo munye sithi mina ifolo lami liyangenelisa ukuthi ngithenge i-50 kg yempuphu ngithenge le 2 liter yamafutha sekuphelile. Ubuyabona-ke ukuthi kunjani. And afuna ukufihlela lowo muntu usebenzela e-security company. So iholo likwani 50 kg yempuphu le 2 liter. Khangela-ke ukuthi iningi labantu lingaphi. Kunzima lapha futhi qinisekile. Intengo zikhwelile. As long as ifuyo lihlala ikhwela, intengo zakho konke okudliwa ngabantu kuyakhwela. So siphakathi kwenkinga njengeZimbabwe.